intsha yakobulawayo ibuthane ngomvulo egcekeni lezimota ele City Hall belande uhlelo obelubizwa kuthiwa yithe bulawayo Youth Economic Freedom Expo obeluqoqwe inhlanganiso ye Viking Techno. Umbukiso lo uqalise ngentsha yakobulawayo ibonakalisa ekwenza ngezandla okugoqela ubuhlali bezandleni kanye lezikhwama zamanqongo. Isikhulumeli salinhlanganiso uThamsanqa Gumpo uthi intsha yakobulawayo kumele ibonakalise ubuciko bokwenza imisebenzi etshiyeneyo obenziwa ngezandla.
I-expo leyi is meant ukuthi kona iphakamise abantu abatsha in terms of ukuthi sifuna ukubona ukuthi kahle kobulawayo kwenzakalani in terms of amabhizinisi ukuthi abantu abayenza imisebenzi yezandla babuye labo bazozibonakalisa mhlawumbe sebengathola ulwazi, mhlawumbe sebengathola ukuphakanyiswa, sebengathola ama-advice from abantu esibanxusile ukuthi baze la ukuthi bazonika nje about experience, about business, into enjalo.
Omunye obebukisa akwenzayo uNtombiso Dwandlovu uthi bona njengentsha bahlutshwa imali yokusebenzisa kanye lemikambo yokuthengisela lanxa okokuthengisa beyabe belakho.
Senza ama beaded bags, senza i-shoe covering. Ama-challenges esihlangana lawo ngawe imali. Imali yi-challenge. Sabe sifuna ukuyathenga i-stock ukuthi sibe le-stock esiningi. Sikwanise lathi ukwenza sihlale sile-stock in fact. Then le-market. Market yesihlupha ukuthi asilandawo zokuthengisela. But izinto siyakwanisa ukuyenza. But i-market yasihlupha. So singathanda lathi ukuthi sikwanise izinto zethu sizi-expedite endaweni eziningi. Even la outside the country. I think ikho kule market futhi enye enkulu ukudlula la.
Umnumzana Emmanuel Matsika oselesikhathi eside esenza imisebenzi yezandla othengisela eCity Hall ukhala ngokuthi abantu sebebaningi abenza imisebenzi yezandla njalo sebegcwele indawo yonke okubangela ukuthi intengo yempahla abayenzayo ingasaqondiseki kakahle.
Yeah, iproblem is that these days are attention. Abantu sebeflooded. Sebegcwele, products sebegcwele indawo yonke. And the price is a control ngoba omunye umuntu la here is ekufuna something that he packet. So the price is a yenzi these days ukuthi uyicontrol njani. The price is a failure. Anyway,
obe ngumhlonitshwa kulomhlangano umnumzana Louis Mathuthu olilunga labontanga kubandla lezano PF ukhuthaze abatsha bakobulawayo ukuthi bengasaleli emuva kodwa labo baphatheke ekuyeni thatha imali esambeni esesilungiselwe abasakhulayo ukuthi babone ukuthi bengasizakala njani. Uthi amaqembu akhe alindele ukuthi wonke abasakhulayo babuye kubo babaphathise. Ungezelele njalo esithi uhlelo lwakuqala lwaphelela eHarare kodwa lolu luhlelo oluzagoqela ilizwe lonke. Uthe wonke umuntu omutsha kungakhathalekile ukuthi uvela kuliphi ibandla lezombangazwe uvunyelwe ukuyathatha leyo mali nxa efuna ukuyisebenzisa ukuzithuthukisa. Nyimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.